okwakuqala umntwana omncane bafazela futhi sibajayele ukudlalela emotini ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni indodlela esikhuluma ngayo kathesi isekasonto enhle emntwaneni especially umntwana omncane kwesinye isikhathi kuyokuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni ngingenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ungene ukuthi kuyigijima mhlawumbe sake ukuthi ye emsebenzini nje sekune-imejeni ukusulimaza umntwana so abantu esiningi ngasalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni kwakuqala lokho kwesibili xa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane iqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenza ukuthi abantwana bangabi lokuvuka kodwa-ke kungalamuntu omdala nabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa badlalisa nje mahlayana bese siba lomonakalo ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni nomuntu ekuyilanga sikasithiukuthi imota ingalamoya amaviri wonke ngokona bona babengazi ukuthi besibadlala so kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni
yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje lokho esingathi ngama-safety precautions
imota kwesinye isikhathi ezifika kkhulu imoto ezenziwa esimanje lezo kazingenisi umoya owaneleyo ncamawindi evaliwe imota ilile ingafiki especially ngesikhathi sokutshisa leso so kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akula mntwana ongadlalela kiyo kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-windshield especially iyatshiya ilindele kancane ikwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya okwesithathu ongakwenza ngikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakula mntwana edizani ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini ngaso sonke isikhathi nxa usifika usendlini imota kayihlali thiyo especially nxa unabantwana abancane